Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 13 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebe litshumi lasishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye nokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumente olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapolisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngomvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kutshumi lasishiyagalombili okugoqela lepolisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela. Mhlaka 24 wayabulawa kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwaba yisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena umnankagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma umnankagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi ukuthi sokusiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Ikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni, okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa kugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani njalo?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle umnankagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe e-SADC bayebe nalokho ukuthiwa yi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe ku-SADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa esikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emochari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke umnankagwa ukuthi akwenzeka kusikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana leSADC?
Kumele ithemba libe khona. iSADC kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. iSADC kakumelanga ivikele la mabandla okuthiwa ngama-liberation movement. Kumele isekele ingenele incedise kumalungelo oluntu kusadikrijini yonke kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani kodwa kumele bangenele babona ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili zi-improve ilizwe linotha abantu behlala kuhle yikho-ke kumele isabjekti itshintshe indlela esebenza ngayo
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwizanga lolu daba odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela separirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo odokotela laba baqale ukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abe abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu kubika uGibson Bebe
iStudio 7 ifika esibhedlela seParirenyatwa yathola udokotela sebebuyela emakhaya kodwa abasafundela umsebenzi ama-junior doctors bebesebenza lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni xa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo istudio 7 ikhulume nonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors ezimbabwean hospital doctors association udokotela Mthabi Sibhebhe othi izikhalazo zabo-senior doctors zifana lalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi ngakenye ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya
emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angena ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa so kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngingathi lokhu ufanani but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking bangene ku-strike indaba esazigine la ku-strike thina ngo-December khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December
ubhebhe uthi loba odokotela abasha besiya emsebenzini inhlanganiso yakhe iphatheke kwimihlangano lohulumende ikhankasela ukukhwezwa kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi wodwa uthe badaniswa yikudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo
badonsadonsa balomhedehede sikujayele vele ukuthi bona they don't usually act to the agents okuyamele ekhangelekeyo asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khona ukuthi kumele siqale sihambe sihloko sikhuluma labo sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona nxa singafika isitedi sokuthi sesibonile emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli izikhalazo zethu azikhangela siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesikungena ku-strike
kodwa izakamuzi zeHarare ezikhulumele studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impilakahle yezisebenzi zakhe umnumzana Ngqobani Dube uthe ingxoxo lohulumende ezikhaya ziyehlula ngoba mihla yonke akulakuzwanana lezisebenzi zakhe
indaba le yabodokotela isi ibe indaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidluleyo and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sebele-equipment sebele kungama-surgicals asebekuthethe asebelakho so odokotela babuyela emsebenzini into abangasebenzisa sezikhona kodwa khanya ayisilo qiniso ngobodokotela bathi akusincede ukuthi sisebenze singela zinto ezokusebenzisa so uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu asifuni ingxoxo futhi sifuni i-action
lokhu kugcizelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele udaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi ubuphatheke ngempilakahle kaZulu.
Nanga lokuthi uhulumende ngabe yakhishiyakhishima selethi balindayo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zamadoctors ngoba abantu bayakufa. Asonde hleke isathu singadlala ngayo sisolana sithi uba noroma but sidinga odokotela uhulumende akhijime selalungisa indaba leyo ngoba abantu bangaphela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye namaphilisi kuqhubeka kusilela ezibhedlela zikahulumende ukuthi lezi ezizimele zihlawulisa imbadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonas ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abatshutshisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonas uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngamacharges okuthi wathuka umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa i-criminal law codification no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ngokubona kwethu amagqitha akhile sithi thina kulo section 34 owe-SM Act nale ikhodi engakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganiselane nalelo lokuthethisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayi ukhetha umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposer ekade sikutsho umajistrate wasenikele i-ruling yakhe isinqumo sakhe namhla ngama-quarter past 4 asesithi hayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpreta ngayo i-section 34 ayifanani le ndlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remind sizabile ekhothi kusasa noma e-past 8 sesesiyakhangela-ke indaba ye-bank esengathiwe ngama-issues e-bank.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamuhla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo nje leyo baziyo ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyo section 33 yokuthiwa kwamongameli kwelizwe asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhatshe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zeMathebeleland. Uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland olutshengise sobala ukuthi iningi labo ngabuhlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esiNgisi. Lokhu kugcizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela kubikwa esithi umtshina kahulumende ubule ngxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Priscilla Ncube, ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana ulimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your job. You have to speak using i-mother language so that umntwana akusho. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isishona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangikhona yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sikuzi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngoba engumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye la angakuzwisisile ukuthi kathi kunesibuyini. Linyathelo elihle sikile silithaya elihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungatshabalali, ngoba selitshabalele ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bezile sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundise primary ufundise iklasi kawuspecialize kumalanguage, nxa evele yena thina e-primary singathi ukuthi siyaspecializa. E-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini lemaphandleni?
Ngathi angila twan i-research sibili engithi ngibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni, nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziilimi kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutho ukuthi lakho to one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Lo ngunkosazana Priscilla Dube, ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabahlala phandle kwelizwe lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamazwi eziphathamandla zakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umtshayeli wendizamtshina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa ngempelaviki. Ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamtshina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abatshayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamtshina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi emandebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asetshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembhadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle Nathi ngumfelokazi njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe. Umqondisi wedale laphezulu la High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mtasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lodubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Sino kudzilirayo pamatambudziko akawanda.
Kukhuthaza obaba ukuthi sibhale omama, sibhale lathi ezindlini ukuze sibe yingxenye ye-ownership yezindlu zakhona. Omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi ntambo Ubona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesono njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abashiywayo, ukuba sivulane ingqondo, sitimuke ngodaba lwenotho.
Lo banje unkosikazi mina ngakwephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangene lomhlangano bebegqoke impahla ebandle lebusayo elezana uPF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yena litshe likantunjambila esiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiyagalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.